sikhangela ukuqhubekela phambili kumbe sikhangele iphambili. Ama-recommendations abuyileyo lapho engiwabona egqakathekile amabili. Okokuqala yikuthi labo okuthiwa nabadubula, kuyakhulunywa lapha i-commission leyo ukuthi kumele ukuthi kube ngabantu abazalethwa bakhulumisane labo ukuthi bengaba le ndlela yokuthi babanjwe ngumthetho ukuthi lesisika kungenwa kumbe kumthetho wandaba uthonisiswe lindaba kuzwisiseke ukuthi kathi kuyini okwabenza ukuthi beze bedubule abantu. Ngithanda ngibonani kuqakathekile ukwenzela ukuthi kusasa nxa abesibutho beceliwe ukuthi benze omunye umsebenzi bazabe bekwazi ukuthi ungadubula abantu uzahanjiswa kumthetho wandaba, njalo lelo cala lisoze libole, liyabe kulicala liyabe likumelele. Okwesibili, ngibonani lapha bafaka ukuthi kumele ukuthi kube le ndlela yokwakha isizwe lokubuyiselana abama-political parties, kube le ndlela ukuthi kukhulunyiswane. Lezi muli zalabo abadutshelelwe abantu balethe lapha ama-recommendations ukuthi kube le ndlela ukuthi bazabhadalwa ngayo, kumbe labantwana kumele beye ezikolo bebebhadalelwa nguhulumende, ukuthi uhulumende athathe-ke i-responsibility ngesenzakalo lesi esenzakeleyo, njalo axolise. Bona ngani singayenza lokho, kuyavula indlela yokuthi nxa sikhangela ngemuva, njalo sesikhangela ukuthi kanje kwake kwaba lo daba lwegugurawundi, kwaba lo daba lwabantu abatshayayo ngo-2008. Nxa uhulumende seqalisile wenza lokhu, kutho ukuthi engxenye kungamnika isibindi sokuthi lalokhuyana okunye okungemuva axolise, akukhangele, njalo abantu bakwanisa ukuthi bancediswe nguhulumende laba abalahlekelwa isihloko zabo.
Ubone ngani izixwayiso lezo ezikugwalo lolo zenele yini?
Bengibona ngani mina lezi zixwayiso azingeke zanela kakhulu kulezikhexe eziningi ezingabe zikhona. Kodwa bengisitho ukuthi njengoba kuyikhomishini esisebenzile yavala umsebenzi wayo, engxenye yakulakutho esesingalwenza kathesi okumele sikhangeleni phambili. Imibuzo eminingi ikhona ukuthi kuze kufike esigabeni sokuthi kudutshulwe abantu bafe, ayisonto kumele iyenzakale elizweni. Kuyinto esabisayo nje, khonokhuyana ngibona kwakumele ukuthi kube into abayifaka ibe mqoka, njalo kungabi le ndlela yokuvikela uhulumende ukuthi kwaphambaniseka. Njalo lokuzwisisa ukuthi abantu laba abadutshulwayo bayevele bengabantu laba ababeyingxenye yabantu laba ababethengisela, kumbe ngabantu ababezithengisela izinto zabo bezihlalele baphongukudutshulwa. Khonokhuyana kuyayenza ukuthi le cala lakhona libe kube mgceki ukuthi kanti ngubani umuntu ongabe evele nxa sikhangela lapha owayephambanisile.